Endabeni zethu namhlanje lilo Mayigobe. Izitolo bezivaliwe namhlanje eHarare, idolobho lonke lithule zwi engani kulikhefu, abantu bephenduliswa emakhaya ngamasotsha ngemva kodlakela lwayizolo lushiya abantu abangabaphakathi kwabathathu loba abayisithupha befile. Amapholisa anyakazela ndawana yonke kobulawayo kulandela ukuqhamuka kodlakela izolo emahofisini yebandla le-MTCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Kodwa kuthe ngokuya kwesikhathi amapholisa la abuyele ezinkambeni lanxa belokhu kulokufuthelana kuleli dolobho. Abenhlanganiso ezizeqhapha ukhetho kanye lezilwela ulungelo loluntu basola ukwenza kwababutho lapho abadubile babulala abantu abaphakathi kwabathathu labayisithupha eHarare ekutshengiseleni kwabasakhulayo babambandla ezombusazwe aphikisayo inengi kungabomanyano we-MDC Alliance. Kulesizalwane seZimbabwe esidutshulwe safa kwele South Africa lamhlanje ekuseni ngesikhathi ikhombi ibehamba ngayo isuka eJohannesburg isiya eZimbabwe ibanjwe inkunzi yizigebenga duze leKranskop Toll Plaza. Ku-Live Talk lamhla sikhangela impumela yokhetho lokudinga umongameli emelelwe ngabaningi njengoba abekhomishini ebona ngezokhetho abe-ZEC sebegqibe ukwethula eyokudinga amalunga edale lephalamende. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini eFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumatakasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.